Yelo kuguveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusese phakathi kwabantu ukuthi igciwane lecorona lisese khona njengalokho sihlala sisithi ukuthi nxa lisese khona kwamanyamazwe noma kungapi kuse Asia kuse South America kuse North America kuse Africa eEurope lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa liyabe lisese khona umhlaba wonke ngakho ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi village noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi ngakho ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la yenze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona hayi ukugoqa izandla lokho ajwayele ukukwenza ukufa kusese khona ingozi sese khona abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele iWorld Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esigqoka ama mask senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba ngezigaba lapho kuyabe sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsebenzini besiya ezikolo besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukufa kusendaweni ethile kube sokuvalwa ilizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa ilockdown esingathi ngesingisi localized lockdown nxa siqathanisa lalokho esikubona kusenziwa emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvalela izwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa icontact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo ba isolate ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvalela izwe lonke kubulala izinto ezine.